thina sakhula kuthiwa izulu nxa lisiza lilinengi kumbe lililutshwana kufanele kujabule kuphela. So izulu akufanele singakomplaini, singakhonondo ukuthi hayi izulu selinengi kakhulu mbi izulu selincane. Kodwa thina esingakwenza njengabalimi ukuthi kufanele sizilungiselele, simake sure ukuthi emasimini ethu ama-inputs akhona, into zokulimisa zikhona, umvundisi ukhona, izulu lizafika ngesikhathi elifika ngaso, kodwa kufanele lisithole thina sesizilungiselele. So ngokubona kwami izulu lele lifika ngalesi sikhathi lenza kuhle, ngoba kusho ukuthi abantu asebekwansi lothi bengene emasimini, izilimo zabo lapho ebengihambe khona mina ngibona ziyabukeka ziphulile, njalo kuyathembisa ukuthi abantu bangaba lesivuno esihle.
Labo-ke abakhonana ngokuthi izulu leli ngabe liphuzile endaweni zelizwe ezingani zomile.
Ye, liqiniso ukuthi kulezo ndawo lingabe liphuzile, kuliqiniso. Kodwa mina isixwayiso engingasipha abantu ukuthi zikhona inhlanyelo esizibiza ngesiNgisi sithi ngama-short season varieties, zinhlanyelo ezivuthwa ezishesha zivuthwe masinyane. So izona-ke inhlanyelo ukuthi ngabantu bahlanyela zona. Uma ngithi ngiyakhangele kakhulu umumbu, abantu bangahlanyela kuze kuyefika maybe umhla ka-15 kaJanuwari. Ngaphetheya kwamhla ka-15 hayi sokungaqala ukuthi kube late, kodwa kuseselamathuba amaviki amabili amathathu ukuthi still abantu bengahlanyela izilimo zabo bakwazi ukuthi bazivune ngesikhathi esifanele.
Kulabo abasebevele behlanyele, singathi izulu leli lingabhidliza yini izilimo zabo?
Kwezinye indawo ye, ikakhulu lapho abantu abalomhlabathi ovame ukuthi ume amanzi, ngoba kusuka kwenzakale ukuthi angithi umhlaba uzadoda, kube sokwenza ukuthi lo mvundiso kumbe fertilizer kade sebayifakile izothathwa ngamanzi. So bona-ke into okufanele ukuthi bayenze, kufanele bengene emasimini befake i-top dressing kumbe ammonium nitrate ukwenzela ukuthi izilimo zabo zithole okuyi-kick nje okancane ukuthi zivuke njalo, ngoba izilimo zethu lazo zithanda ukuthi zigalule phakathi kwamanzi.